Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezizilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichiza. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasokuthi ku driver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi izinto efanana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemtshane litshe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje kuse sibedlela sikhuluma.
Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phakathi kwabasakhulayo baleli bandla kwalimala amanye amalunga.
Sasekwazi ukuthi uchamisa njebe jiyelwe ngubaba uthwangirayi uzasaphisa uchamisa uyakwazi ukuthi uzasenzela kakahle abantwana abancane bathotho la mandla bathotho lama-ideas amasha uyakhona ukuthi akhwalise ukuthi afuna iZimbabwe leyi abantu bathole ukudla abantu bathole into yonke abayifunayo.
Inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ibe lomhlangano omkhulu eChinoyi lamuhla. Sizabuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo kwalimala amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khuphe labanye kwathi amafasitela emota yakhe lawo abulawa. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula abahlanu abagoqela umtshayeli kankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube, balimele lamhlanje bathwalelwa ekilinika yeGarden House kobulawayo ukuya kwelatshwa. Asizweni uMabhalane jikelele webandla leMDCT, umnumzana Abednico Bebe elandisa okwenzakeleyo namhlanje emahofisini ebandla lakhe.
Okwenzakeleyo namhlanje sibe silomhlangano njengoba lisazi ukuthi bekule nkulumo ekade sikhona ebandleni kungani kulokungazwani. Kusukela abaningi liyakwazi kusukela emsindweni owenzakala eBuera singcwaba ubaba uThwangirayi. So sithe sibuya lapha ke abantu bethu abama structures aphansi bekuthi abala makomiti la aphansi basebenzisa hayi bantu kathi izinto zenzakala njani ephathini singakwazi ake lisitshele lathi kwenzela sibe kwazi okwenzakalayo. So sibabizile ukuthi sibe khuluma ngaleyo nda ngaleyo nto abayikomplena ngayo ukuthi hayi abakatshelwa lutho bona bafuna ukuthi bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. So sithe sesiqalisile umhlangano sesiphakathi saqalisa ukuzwa amatshe ezejikwa ngobuningi amayouth akade phakathi azama ukuthi ayaphuma bekungasaphumeki phansi. So validate so ukuthi bavikele inkokhela kade ziphakathi basebethatha ke amatshe bezama ukuthi babajikele bephandle ukuthi basuke ke lapha bahambe bantu bevele bengasukanga ngithe mphuma lapha bese ngisesabela ukuthi imoto yami vele sitshayiwe ngoba imoto kade ziphandle lapha bekungeyami kungeka mama uMakhuphe kungeka Chief Ndlovu ekade ziphandle la vele bese zitshayiwe. So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezizilapha zizachiswa bagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichisa. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasokuthi ku driver ke kamama uMakhuphe la wazama ukuthi izinto efanana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemtshane litshe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje kuse sibhedlela.
Kusenjalo iningi labantu eligoqela umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo selisole ubudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla.
Okwenzakala ku-MDCT akusimangalisi thina abanye abakholelwa ukuthi abantu bemashonaland labantu bemathebeleland abasoze bafa bavumelana ngoba lokhu sikubona kuyimpinda njalo yalokhu kwenzakala ngo-2005 lapho uWelshman Ncube labomorgan Tsvangirai besehlukana eyavesi house eHarare lapho kwaba lokulwisana khona okukhulu uThokozani Khuphe esekela umorgan Tsvangirai esithi ubeqondile owolishimeni babe kathesi sokuguqukile uThokozani Khuphe senguye omubi owolishimeni Ncube labo Chamisa sebesekelana so lokho sithina abantu bakithi abavuleke amehlo
asizweni umnumzana Efi Ncube olwela amalungelo oluntu esola udlakela olwenzakale kobulawayo lamhlanje
ikakhulu endaweni yona leyakithi lapho abantu babulawa khona igugura wonde. I-MDC iziphethe kabi iyehluleka ngendlela eyisimangaliso kulokho. Akulandela isisekelo sombuso kuhlonitshwe umthetho.
Isikhulumeli sezapho umnumzana iPitule Maphosa usole lesi senzo ethi abantu abahlukane lodlakela.
Sihlala sikhuluma sithi i-MDCT ayithiyananga lezanu PF. Nangu Chamisa seqhubeka layo siyaphambili.
Okhangasela ukuba lilunga ledale lePhalamende ebulilima, umnumzana Thamani Ncube uchaze ukuba osokusenzakala kubandla leMDCT uyadanisa.
MDC ivele ilembali yodlakela.
Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuze kucace imbangela yalolu dlakela ngoba iningi lisemhlanganweni weMDC Alliance eChinoyi abanye bebengaphenduli incingo zabo. Ngimela iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo oyeMDC Alliance ithi ingangena embusweni izaqinisa uhlelo lokuzivusa kwezabelo i-devolution njalo ilwisane lenkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba eseChinoyi lapho inkokheli le ebilomhlangano khona.
Abalandeli bamabandla ayisikhombisa kumanyano weMDC Alliance baphume ngobuningi babo ukuza emhlanganweni owokuqala kweyokukhankasela ukhetho oluzayo owenzelwe endaweni yeGazenda Open Space eChinoyi. Lanxa izulu belisina, abantu kanye lenkokheli yalumanyano egoqela umholi wayo umnumzana Nelson Chamisa abazange balibalekele izulu kodwa baqhubeka umhlangano waze wafika emaphethelweni. Umnumzana Chamisa utshele inkulungwane zabantu kulumhlangano ukuthi uzobuqeda ubugwelegwele lapho esengumongameli. Abanye abakade bekulomhlangano unkosikazi Dorcas Sibanda, umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla leMDCT njalo emela iBulawayo Central edale lePhalamende.
Lokho vele kusobala lokho leyinto esegcekeni le. Umnangagwa lezanu PF into eyiwada kwehlukananga. Abantu bathi bafuna inguquko, bafuna they want a regime change, bafuna into entsha okuqasayo. Abaningi sebegugele edubeni, sesikhule kwasaguga soko sidubeka, sesesifuna ukutsho okungasibaliswa lathi sibe ngcono sakwazi ukuthutshaniswa njengoba ejiyelwe ngoba kuthwangirayi uzasaphisa utshaniswa.
Omunye wabanikeze umbono wakhe ngumnumzana Ostalo Sisibanda osakhulayo othi uthembele kumnumzana Chamisa.
Sivumelele umana njengabatsha ukuthi ipolitiki zethu ezelive ezombangazwe sithole abatsha kuze bephambili. Yikho sivumelane ukubana ke sizasapota ke umnumzana advocate Nelson Chamisa kunkekwelo lezi ezibuya ezizayo ezika-2018 lapho esivumelene khona ukubana ke kuqakathekile ukubana ke sibe labatsha not only kupolitiki ngoba leyo sasa uzabona sigqoke abafundisi ngelilanga futhi uzagqoke sibona abantu bebusiness lapho esipromota khona abatsha kuze bethathe ke izikhundla eziphezulu phezulu njalo siqinisile ukuthi ke kuqakathekile ukuthi ama-youth abatsha bethathe isikhundla sokukhokhela lelizwe. Kuyenzakala ke eFrance, kuyenzakala ke emazweni ashiyeneyo njalo kufuna ukubona lapha ukuthi abatsha ngenxa yokuthi elekusasa elibulawayo ngelethu abatsha. So kuqakathekile ukubana ke siparticipate, siya-encourage njalo sithi abatsha kabathathe isikhundla sokukhokhela emabandleni kumabhizimusi lakundawo-ndaweni ezishiyeneyo.
Kube nzima ukuba uChamisa asuke kule ndawo abalandeli ikakhulukazi abasakhulayo bemhaya ngengoma ezehlukeneyo ngendlela yokutshengisa usekelo lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseChinoyi, nginguMavis Gama.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Ambrose Mutiniri uthi usechiyeleli bandla ngoba ibutho lesizwe lakhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokungekho emthethweni, kukanti amalunga ebutho yiwo
asezipethe kungasha zonke zikahulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Max Mkandla owalawa kumpi yenkululeko ekubutho leZipra ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi iningi kubandla lezanu PF licabanga njengomnumzana Mutiniri.
Yayi kungaba liqiniso ngoba yona ngwayizani kayilabantu okuthiwa khona ngabe party abantu bezani badinga umuntu ole power obeyabe bethola ukuthi khona kule power kule ndlela zabo zokuthi basekelwe empini zabo thathesi labo abatsho njalo ngabantu abakusela ama positions kuyona le i-dispensation yona le ibe restructure ama structures awo as you can tell ukuthi urugeje ngiyo sengikhomisayo wakho noyizani kuthiwa kukhulunywa ngalo Grace lokuthi akabe nephozini ethile bonke amaprovinsi ekubathi kubani besi kunamaye umnankagu uthi esengenile laphana bonke bathi abantu khona bafana baye kumnankagu so kuyatshengisela ukuthi vele kakula bantu abakhona laphana abasekela iphathi basekela ipower yomuntu oyabe sekhona khona lapho ukuthi khona nabe bezuza amantshontsho.
Ubona kusenzakalani ngemva kokuthiya umsebenzi kwamnumzana Mtiniri lapho?
Mutiniri is a trained, defined personnel who commands Zipra and trained under Zipra. He knows the principles of Zipra. He knows the principles of a party which is up. So now, if he goes down to Puma, go government, automatically he has the right to go to form or work a gumbe engine, or Mayama Banda, or allow a corner. He writes you on a day. But in his cutters, his candidate, let's also go to see my election Lawana. Angaba khona kumbe yeke kuba khona lawo my election ngamaizinto ayenzakala phakathi kwelizwe leli. It will depend. Kwesinye isikhathi uzaqala eqoqoda khona lapha lapha azima khona, athrema khona, wamunya khona kuzapha. Then after that uzathatha olunye uhlangothi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Ngithoka kumuhle njengalokho ngilithembise ngeviki edlule uliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongusakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Right Moyo, ngeviki edlule sishiye ingxoxo yethu usitshela umbono wakho mayelana labontanga abangena kukhetho kulumnyaka njalo ukuthi kuyini okwenza ukuthi lingene kukhetho kulumnyaka ngobuningi benu. Masiqhubekele phambili mnumzana. Ushilo wathi njengoba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abatsha, wena ubona ngani kuqhakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu likhokhelwe ngabantu abatsha. So mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngohulumende okhona manje, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa?
Yabona, ngihle ngiqalise ngingakafiki khona phezulu ekhanda. Ngithi khangela ukuthi uminister of youth okhona khathesi unganani. 68 years. Ngumuntu engithi sithi ngu-minister of youth law, kodwa angikaze ngimbone mina ngithi ku-Facebook, angikaze ngimbone ku-Twitter. Kodwa iqiniso elikhona ungakhangela even la ma-statistics athi ukuthi abantu abatsha sithola social platforms zona lawo ungaphonga ubizo okuyimhlangano lokhu okuncane ncane. Yebo, usabungabuye ababili abathathu, kodwa sitholakala thina kuma-platforms zona lawa. Manje nxa sithi umuntu umele ama-youth kodwa engazwisisi ukuthi ama-youth atholakala njani, lo ama-issues ethu uzawathatha awamise njani.
Kodwa Moyo, wothi ngibamba umlomo kancane. Yebo, umphathi ntambo obona ngendaba zabasakhulayo usedlulile iminyaka yokuthi abantu bambize besithi ngumuntu ongusakhulayo. Nga ususithi uhulumende law is not catered for abontang, ungathini ngomongameli yena osetholakala khona?
Le yiyo esithi sina ilokhu zenini ngama optics, ukumanage ama optics. Ngoba na sengabe ekhona ebulenjini enika ama updates, njalo ukuthi iqiniswe ukuthi sesingathi team enika ama updates ona lawo. But what are the outcomes of what young people, of what the people are posting on that evidence in Bonalo? Because kulama issues amaningi abantu abakhuluma ngawo ukuthi Mr. President kunje, Mr. President kunje, kodwa asikazi sithole a comprehensive response. So I don't think so far there is no fruit that we have seen from there, because there is no feedback elengqondo esitholayo from khonapho.
Njengoba ungomunye wabontanga ongena kukhetho lolu ezimele yedwa, ubona ngani kuzaba nzima na ukuncintisa kukhetho lolu?
Iqiniso ukuthi kusazoba nzima, kodwa the fact that it's going to be difficult doesn't mean that we have to stop. Ngithi ngixoxe ngehistory, abantu abatsha took it upon themselves in the pre-independence era. Abangene eganyeni bakulwa belwela ukuthi sithole independence. Yebo, sebekhulile sebemoshile izinto. I think it's high time we have an economic war that we now need to fight, and as a generation we need to stand up.
Hayi, sikuzwile-ke moyo, wonke umuntu olasi sifiso sokuthola ulwazi mayelana ngecampaign yakho noma nje ofuna ukudonate imali, kumele bayephi ukuze bathole ithuba lokuxoxisana lawo?
Mina-ke ngingumuntu ovulekileyo, ku-Facebook ngitholakala kupheji okuthiwa nguNhlanhla Moyo, ku-Twitter @Moyo Nhlanhla 8, njalo ngivulekile ku-WhatsApp. Inombolo zami ngu-0783962844. Njalo angimeli abantu abasha kuphela, labantu abadala, ngoba they are also stakeholders in the community as well.
Mnumzana Moyo, isikhathi so sesiphelile, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Bekuhle kuba lawe kuhlelo, mnumzana.
Ngiyabonga ntuna.
Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo, oke waba ngumongameli ongisakhulayo ngesikhiwa sithi junior president welizwe lethu, laye ungomunye okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Mthokazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe yelisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. This is uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kanjelo koko vetu, vave tete la mazo, tena masiwa we.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuthi kambe kulezitho yini ezesilwane ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Ngilo mnumzana Lothi Tsiziba, inyanga ehlala koBulawayo, njalo loStars Thebe Mathe, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Siziba, umsebenzi wesilwane lapha kungabe kuyini? Akusitshele ngamafutshane.
Engikwaziyo kakhulu ngoba mina ngumuntu omeqinisweni kuphela, angifuni ukuthi kusasa ngishiyele abantu abambuzima. Engikwaziyo sibike ngaphumputhiwe amafutha esilwane, siqinisela ngawo inkomo ukuthi nayizini zinabiza kuduma. Ziyacikizeka kodwa kungedlula awusoze wazibona zadaka, njalo kazingenwa imikhuhlane isizwe. Bongalaso thina silisebenzisa ebantwaneni lamathwasa njengayizolo, hhayi alamhla la angalijwayo. Thina sathi lijwa babebhema ugengezi ngoJuni, khona kuphana ngawugcinisephesi siya kuJulayi. Ubhemise eqawusi empumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho. Kusenzela ukuthi na abantu bezabuya bekhathani nani, kudala ubezwile ngomoya befika ungena phezu kwendaba awuyiphumputhi.
Mathebe nantudaba.
Eyakhuluma ubabamkhulu, yikho kanye akuqambayo okwenziwa esikutholakala esilwaneni. Kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla zabantwana zesethesi inkanda. Kodwa-ke hale migayiga isikho ukuthi njingaphongaubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo suvuke udumisele umntwana, uyavuke ngokunye ongazake ukubone lokhu wazalwayo. Ayathathwa kabe sethi nxa ethethe abe sesenza imiga yawo ukuze xa esengena ezihlahleni zomntwana achiye umntwana laye eseleli sokuhamba lapho ufuna ukuya la ekhona angazakhathazini.
Imbuye kuye baba Siziba, amafutha njalo sizokuthwa ke wanganikwa inyanga ube siwagcoba. Iqinise sasatshwa ngabantu. Njalo lebhonga lidinga njani ibhonga phela anti umsindo.
Singaphe egwanja esitelimeni. Ibhonga idlona sizibone nje sizibone emaphaki lalapho ezigcine khona. Bona abanye abantu yibo esiya sizuze kubo. Ngoba into eziziyana kazibona bonakali mkhula wami. Ngilihlele entlala.
Uyafika ubacela usitshintshele ibhonga.
Uyafika ukhulumisane labo. I-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwemukele. Ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngaphi uPT uzisithile. Amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli esokuthi ngesakhe ngabantu. Manje kambe nangaye sebekwesaka kuya ngokuhlanganisa kwakho. Thina sibona thina esathasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu. Angabi lalinye ilutho elingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuye kuye Mathebe, sikhuluma ngebhonga lapha, litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifila nalo ibhonga siyalikhafula. Siyathi ha silikhulu.
Uwe suligola njani phela?
Asincithi kulokho ukuthi ligola njani, nami njayela ukulithukuthi ukusitukulithola ibhonga vele lingaphandle. Angaze ngihlangane lakho ukuhlukana kwebhonga lomzimba wesilwane.
Hayi-ke okwalamhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Lotus Siziba, inyanga elodumo ehlala koBulawayo, njalo lo nkosazana Stars Thebe Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube ilani.
Khangela obaba mkhulu babe lobo logogo wenzi. Khangela ezinye ezizwe.
Siyabonga Gibbs wesizwe eziphathelane lokholo silontu ngameli inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengikangile indaba yokukhokheli uFirst Samuel, incwadi yabhala kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Indaba ejayelekileyo kakhulu ikhuluma ngoDavida, uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofeti ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu ukukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho uhambe uye ngamafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yukuba inkosi ivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. UNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile, wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwasekumele kuvuke inkosi entsha. Inkosi bona lapho uNkulunkulu ekhuluma lomprofeti uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha eleyo nkosi yaba nguDavid. Singaqhubekela phambili sizananzelela ukuthi ubaba kaDavid wayengananzelela ukuthi uDavid nguyinkosi. Wakhetha abafo wabo, wabaletha bonke kuSamuel ukwenzela ukuthi uSamuel abagcobe. Kodwa uSamuel wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga abanye kahle nxa ubakhanyele, abane bakhanya bebadala, kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimfu khona. Yikho abafumana khona uDavid Malusi ezikhangelele izimfu nje. Kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi, lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla. Kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile, engathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesikhathi okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavid wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye ulutho. Akho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu. Siyakwazi ukuthi abaningi balethuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo. Ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba inkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba inkokheli yesigaba sakho. Kuyadingakala ukuthi ube nalesi sineke, njalo ufanele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Bese sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni abakhathazekileyo ukuba uNkulunkulu basilise, ubathobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu ngikhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe imihlayo,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
angifune,
angifune yami nje lintando
yami,
mangihambe mina
kanye nawe
Nkosi, kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe,
mangihambe mina
kanye nawe
Nkosi, kanye nawe Nkosi. Angifisi yoni mfuyo, inzegi mkosi ya, nitavile hela kunu, ngao imi mkosi ya. Angifisi yoni mfuyo, inzegi mkosi ya, nitavile hela
umculo we-Man of Influence esithi kanye nawe. Singakulegqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Kuqhamuka uDlakela emahofisini ye-MDCT kobulawayo, njalo amanye amalunga leli bandla alimele asiwa esibhedlela. Ibandla le-MDCT Alliance umanyano lo ubulomhlangano eChinoyi lapho eqonqosele khona ukuthi izakhankasela kakhulu uhlelo lwe-devolution. siligqibala lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.